esukusolayo ukuthi nxa kuvunyelene kwabhalelwana umthetho ukhona ukuthi kufanele ukukhuthe ukhetho luqhutshwe njani. Ukusufumana ukuthi kula bakhona abantu abasuka bathatha umthetho bawuyekele bangaze bawulandela bese besenza okwabo okungekho emthethweni. Yikho okuyisizathu okwenza ukuthi sihambisele ikakhulu uhulumende nezek e-constitutional court. Ngoba ungakhohlwa-ke ukuthi-ke i-act entsha isisithi yona kufanele i-voter registration yenziwe izek iqokolwayo ngokwayo. Njalo futhi ungakhohlwa ukuthi nxa ukhangele i-election act kunezikhathi ezifakiweyo ukuthi abantu kufanele babhaliswe ngesikhathi esinje, ngesikhathi esinje kufanele bakhangele amazizo abo, ngesikhathi esinje kufanele kubeni. Konke okwezinto okunjalo-ke kakulandelwanga. Njengoba kungalandelwanga-ke sithi thina hhayi-ke akuhambe kuyehlahlula wona umthetho wandaba ukuthi kanti kungani uhulumende efuna ukuthi aqhube ukhetho engalandeli umthetho.
Kuqalisile kuyona le iviki ukuthi abantu bebhalisele ukuvota njalo kuhlolwe uluhlu lwabantu abavotayo.
Okuqakathekileyo singabani okusikwenza ukuthi uhulumende kalandele umthetho. Kunezikhathi ezifakiweyo ukuthi kufanele ukuthi abantu baqale bayekhangela amavizo abo mandubawe kungakaze kufike ukhetho. Bangakhangela kamabizo abo babhalise amabizo abo baphinde-ke futhi bayekhangela ukuthi laba ababhalise khona amabizo abo abhalise. Ungasikhangela isikhathi sangikhona abasifakileyo nalokhu asebekwenza akulingani laleso sikhathi okufanele kwenzakale nje into zonezo ezintathu engitshela ngazo. Ngoba into zonezo ezintathu ezitshela ngazo ungazikhangela zile zikhathi zazo, njalo izikhathi zazo esincane sakhona yi-21 days. Sekho isikhathi nxa ukhangela ngesikhathi abafake ngakho ukhetho ukuthi uhambelane nalokho okudingakala emthethweni.
Ibandla lakho lithe aliphathisi kulolu khetho. Ngezinye indlela kungaqhubeka kunje, kutsho ukuthi ivele alisoze liphathise kulo lonke ukhetho oluzayo olugoqela lo mnyaka ka-2018.
Engingakutsho kathesi ukuthi sikhuluma ngento esikhangelane nayo okwamanje. Ngoba thina sikutshoyo ukuthi akuncedi ukuhamba ekhethweni olwethula umthetho, ngoba lathi siyabe sesenza ukwethula umthetho nxa sisiya kulolo khetho oludalwa kumbe olwenziwa ngokwethulwa komthetho.